Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gange. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa iziklewi esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho, njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esolanga le-Unity Day, kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho, ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajiyeniwe, kuyakho ukuthi inani libe liningi ngendlela. Kube sekusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele, kade kukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu liyaseliningi.
Izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungela mandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 silokhu sihamba ngengoma efana nayo bengesebenzisa. Okungathethe eZimbabwe yikuthi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe izikliwi bafa esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu, kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi, kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni, qede zabaleka izigebengu lezi ngemoda kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo makhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini sebulawayo police station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma, labo umnumzana Thamsa Nqancube loMelusi Nyathi, njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengane sebefuna lokuthi bebathaye ngamabutton stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisele ukudla sibahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirit sabo kasikho down la umachu njengomntongo mama ngilethemba lokuthi beseze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangeleli ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje ukusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba e-court kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thize bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engashilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt so ilizwe lethu lokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba ukuthi bona bathi hayi u22 December esolanga le unity day kodwa lilanga elokumisa umvuqazwe igenocide enziwa ngohulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe akuinveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso endiqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala igenocide
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye ibheju likaZulu obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo Nesikhathi sokusele amalanga amabili singakabambi ilanga leKhisimusi, ubuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefu leli.
Masikhangela izinto lezi zimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesa amagetsi asenganeno ngasikhangela kulezi nsuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
sokulokungcono yini khathesi
khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6-7 AM khona phakathi kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ngahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo yama fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe ziyikudla ukuyabekhana ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu leKhisimusi
amanzi nxa ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phosa amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa kubangela ukuthi abantu bagcine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyabe ukuthi amandla kageza abantu balakho ukuthi basebenza inkuni ngumbi gasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lokho ukuthi angavela ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplya iCriterion Waterworks laphana eyokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokufika ezinye lezi ezisupplya futhi iCriterion zivaliwe konke zokubangela ukuthi abanye abantu sebehamba ephosa amalanga ambalwa sibengelawo amanzi so sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka yona le program yabo abathi water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu abe lamanzi amanye angela manzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajene kuyafika ukuthi inani libe linenge endlini kube sokusithi ke lezo zinkonqa lezo ziphathele kwathi ukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu layo selilinenge.
Uyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kuyikocina kubangela ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo leminya nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalo lwenayijala ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinenge bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa la siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatt abathe bazawa importa khanye ukuthi baqhubeke baya import kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthaza zaqhube kuyefika umhla ka 1 January abantu besemnyameni njalo bengela manje.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezagqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula bambana kwabantu esigabeni seMathebeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathebeleland North silendima ezivalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo 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 bafowethu baka Studio 7 linjani bafowethu?
Hayi plan ngenkosi njengoba sisiyangena ku 23 ngiyathemba ukubona izoba ligcinekile ngesandla somusa esika Christ. Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo nansi lapha ngizwa usizi lokudala okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wemadoko lapho kukhanya khona kulabantu abathize abadlule ezi. Ngiyazibuza ke mina ukuthi labantu abavula imigodi baphinde ukuvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngithola umuntu ovula imigodi kumele ovule icompany kumele ebe le insurance yadinge. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula icompany engala insurance kampi khona kahlale phansi ehambelala kumele elusa imbuzi zakhe ngokuthi akulesizathu ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile ufile kodwa engazuzi uncedo kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yena esasiyidla singabantwana ukuthi khona ikhampani kodwa kungatshengisa. Hayi bo kumele kadosa amasokisi manje yikho sicela uhulumende kadosa amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphele ofisini sasimvoti khona edosa amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu Mnankago awuNkosi yami. Hayi bo ngingenela ngilethemba wona la mazwi ungawezwa nembazi kadosa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli beStudio 7 njani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisike lijikayo la ngezwa ikhona enye inkulumo engizwile lapha ephathelane nezaphu. Le ndoda le ithi khona izaphu ayibona ukuthi celebratelani i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi le ndoda lo akayazi into ayikhulumayo. Kazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ungangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothi wena i-celebratelana uyibona ukuthi yini yakho kwenza izapa izangi bese mbuso en baba. Jalo abantu abafayo babebulawa ikugrawundi bafeli izapa. Into kumele beyazi leyo. Manje noma iselebrethela lokho ibahlonipha labo babulawa ikugrawundi. Wena ma uophoza lokuthi uthi ngowezano. Vele lapho kanjibi ungowezano musukukhuluma izinto ongazaziyo. Njalo ukuthi ize isayini i-Unital Code kwakuyindlela eyayivele ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezapha ukuthi bengaqhubeki belokhu bebulawa. Aluba kakwenzanga lokhu unkomo ukuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezaphu ukuba baphele. Mhlawumbe futhi wena izaphu leyithe ithatha ilizwe lelo ngoba iyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo. Izaphu yiphathi eyiyona yona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzaphu kuvote imandate yezaphu ngeke zifane nemandate yezaphu. Ngoba izaphu kuba yeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikhoswa. Lokho kwenzakalayo kwenziwa izano. Ya, kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain. Izaphu yathatha ilizwe lelo through iGandhi. Ya, yalithatha amabhunu aguqa asarenda ngenxa yezaphu. AmaZipra forces esilwa. Wena ungakhuluma into ongayaziyo. Ngale nje uzifake entweni ongayazi ndoda. Ma ungowezano hamba uhlala kuzano uhlukane nezaphu.
Ake sibingelele, sibingelele kini nonke abeStudio 7 nakubo bonke abantu abathanda iy'ndaba njengami nami ngithanda iy'ndaba. Kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engayazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha iy'ndaba ezingayikho right. Ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo eGwanda Estonmore balahlekelwa ngabantu hhayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke siyinika ngasiyinika uNkulunkulu sithi kukhangele ukuthi izanu yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba. Yebo ye njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani uyenza ukuthini ubani uselebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini baselebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathelwa into zakho then laba abantu ababotshelwa olokhuze no-Job Scholar mabe siyaselebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician. Ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrateayo kumbe bacelebrata i-60 years yes you have to celebrate ukuba ne-60 years kanti ma usuyayenza i-birthday yakho usule 60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing i-still existing bakhona bo-PAC labo bayacelebrata ama-birthday yakho kungalanto abayitholayo. It's fine. Izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC konke ama-parties laba uze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu. Umusa inkosi uhlale nabo kuze baphakathi. Amen.
Silibone silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngemimoya sithintana sizwane. Hayi anginayo i-problem. Yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala abantu bayakhala abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi yabulala banubanu izanu mayithi abantu bantu izanu you have to understand those words and their songs. Zanu ayichambo fika kapika zombo phansi izanu asoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunungula iZimbabwe which is not true. Abantu abasunungula iZimbabwe iZipra ngezaphu. So into engiyitshoyo ukuthi i-intimidation day mali ngamakhawadi you'll run away igcine selisithi if we can't beat them join them. Mina ngayehlula ke bantu bakithi ngiloke ngininjalo I'm a ZAP member kuthe mazwe kusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma azivele eceleni. Into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphatha ukuthiwa izanu then you have to understand izanu is I understand that even ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze noJulius Nyerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka wazadlula eSouth Africa wayendlandi ukuthi ekhuluma kibo bantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeni. He came back wabuya laphana wayanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplan. So uthe efika laphana wabona baqala futhi bayamintimidata
waqeda iminyaka wabona ukuthi ayakusebenzi, then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane. But in this time lokho okwenziwa ukuthi abantu labana behamba behlabela izilogan, that is a slogan of intimidation. Into engitshoyo ukuthi bantu be-CCC nathi thina ama-opposition asikukhangeleni, sikuboneni ukuthi kuya ngaphi, njalo lingahlaleli ku-announce kakhulu emsakazweni, ngoba seniku-announcile kuyazwakala. But go to the people, nibatshele ukuthi hayi bo, lokhu yikwethusela, ngoba ma lingayanga ebantwini kuzahlala kuze ukuthi hayi laba bantu bakhuluma ngeradio. Go to the people and address them from the branches into the corner. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela from Studio 7 kubasakazi oluntungamini Nkomo Chris Gande omagumede laphayana, kanye labalaleli phezu kohambo olukhulu abantu abalithathayo besiya kuma-holiday bevakashe njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijime ngihlale endabeni ngale ngithi mina hawu yebo, ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanu PF bathi uChamisa kabulawa, kodwa kuyacaca ukuthi akula any action, kumbe ngithi akula mzamo othathwayo ngamapholisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Lize laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanu PF laze lazenzela, uyabona ke lokhu kuthiwa umathanda, ilize laze lazenzela intando phezu kwezizalwana zaseZimbabwe. Hawu, ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele avulawe. Kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi, hayi amapholisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho. Hawu futhi kodwa kwaze kwahela, kwaze kwazwisa ubuhlungu kwaleli lizwe, hayi asazike. Bese ngibuya ngithi mina hawu, ubaba uMthuli Ncube uyakhuluma mpela, umuntu omdala akafaki ngisho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale, akwenze sakushaya indiva, akwenze nje sengathi uyanyeka. Ekhulume straight ithi government ithi ayila mali engayenzela i-budget yalo nyaka, kodwa i-government ikwazile ukukhipha imali ezingama 500 emuntwini munye ngamunye, 500,000, which is enye imali phela le enzima kakhulu okokuthi imali okufanele ukuthi ingayasiza. Awu kodwa government yaseZimbabwe, awu ZANU PF awaze wasebenza ZANU PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi. Kodwa cela ukuthi umutsha, umncane, umdala, ntombi, jaha, baba, mkhulu, gogo, mama, kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa yiZANU PF, okwenziwa yiZANU PF? Ingakho ke limukani, kuyavotwa ngomnyakozayo. Phumani kuZANU PF liphele lithi du, ngoba yila msebenzi ewenzayo iZANU PF. Kuyahlutsheka iphinde icizele lilitshela, kodwa kukhona abaqina lokho bethi iZANU PF phambili. Hayi, hayi kubuhlungu lokho kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe ngohulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele untungamili Nkomo Studio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elihla likhulu ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zisasanzima. Iholo ezilihola kade silingaphansi e-overdatumline, and i-overdatumline sikhanti kade sibe $560 or equivalent, kodwa balithwana vele kwena abaholi kwedlula $150. Kusitsho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona, kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngikhimisi lebathengelatengelambuni lokhu lalokho, bathole ukuza okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhokosazi bathenga lokhu lalokhani, akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zonsanzithi. Ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi nebhonasi nalelo ukuthi iyanikwa kwezindawo, inikwa kwezindawo belinikwa i-RTS ingase-US, yikho sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona ngiyezulu ukwenzela ukuthi abantu bongebe nalezo ukuthi baphile lezo zindawo, kanti ulashi lokho abaphakathi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesena amaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi uyananzela ukuthi ezibhedlela esikhuluma ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phandle. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe noma ukuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyeza uhulumende sithi yena kubo umongakinanga ukuthi abantu bayathokoza. Kanti uba uyabuya kangena esibilelano lokuthini abona okwenzakalayo aphile labantu amahola nje elilodwa abona abantu baphila nje banjani. Le qiniso leyo sekunoingasuzasifaki ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka kahakuhle abantu abalamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi ababafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikho sezikolo abantu bathotha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars 60 dollars per room. Ekena uthola ubaba esehlala ngani abantwana behlala ngani umama ehlala ngani ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulobuhle singathi thina uhulumene kawunanzela mnawa unanzela ukuthi leyo asiyo-training abantu baphila nzimezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 silokhu sihamba ngengoma efana nayo bengisebenza ukuthi okungasinceda ezimbabho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty amenye iku-520 US dollars yiyo imali ebesiyikhangelele ukuthi ufanele ihole izisebenzi ngo-2023 kusiya phambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi banikwe i-housing banikwe izindlu uhulumente aphume ngesikimu sokuthi abathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhangeleyo zenezo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela isebenzi ezCTU. Ukuzemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula. Ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Nkingi, uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebrate, lizavuka letsha i-breakfast elamabhanzi into yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke litshaye ibrunch libhode imizi ngemizi yezihlobo lizikholise lanje. Kuzabuya ilanchi, then after lunch kutshayezwe emgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileke kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto akufanani lalokhenye sasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe kodwa hayi ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane ama-gifts then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani kodwa abanye liyazenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi ngabe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo bebekhona njalo abanye abezinye izinkolo bakuthatha lako ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyaselebrethwa siyawazi vele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-white Christmas ulo Santa Claus o melelwayo othawela khona le enopho ezokupha abantu ama gift through ilozeni ichini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngishilo phambilini ukuthi i-commercialize into yakhona, uSanta kumele alethe izipho okuchoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla ukuzibulela abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isura isusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Sengigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, libe lekhisimusi enhle igama.